Iningi likhala ngokuthi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngoba umnotho welizwe ulokhu usiwa njalo ukuswelakala kwamafutha ephethulo lamagesi sokubangele ukuthi kube kubi ngamandla. Abatshayeli bezimoto abathi sebetshona befolele amafutha ephethulo emagalajini okuphazamisa imisebenzi kanye lamabhizinisi abo. Lokhu kwenzakala intengo yempahla ikhuphuka mashayana njalo le misebenzi iswelakala. Isiphathamandla sebandla lezaphu, uDokotela Strike Nkandla uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-investors ayakubona ukuthi ilizwe kaliphathekanga. Yikho-ke akula confidence ngasithi thina kabathembi ukuthi uhulumende lo uzaphatha izinto ngendlela eziqondileyo. Thina ngapha-ke esikubulawayo la kuyazikhangela ngoba ama-industry asisiba ngamasonto akula lutho olutshengisela ukuthi kulo lutho oluya phambili. Njalo abantu abafaka kulumango kabakhanyi ukuthi bona bazazizani ekuguquleni lokho okukhulunywa ngakho. Kusiya ngokuya ngabe kuvele kuqale kwahle kwalunga izinto ezinjenge-devolution. Masinyane masinyane abantu bangene kukhanye ukuthi ukuthula sekufikile lapha emathebelezeni. Ama-companies konke kungabe kuyavulwa la akukhanyi ukuthi kunomehluko oya ngapho. Angisho ukuthi ilizwe lonke abantu bayakhala njengoba sikhuluma nje ukuthi akula fuel. I-fuel kayikho ilizwe lonke. Njalo ubusela ngabe kaphela. Akula nto etshengisela ukuthi ubusela sebuphelile. Nxa ilizwe lisehluleka ukuphatha umnotho walo elilawo, asikakhulumi ngokuthi okuzayo kuzaba njani ngoba kuvele akuqalisi ngendlela. Utshengisele ukuthi umehluko ukhona phakathi kwalo uhulumende okhona uhulumende kaMgqali etshintshiweyo ngo-2017.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi usichasisela ukuthi uhlupho lolu luphatha njani abahlali bakoBulawayo.
Weli kusekugcekeni ukuthi ilizwe leli nakhuluma umnotho welizwe vele khathesi umnotho welizwe usufile. Njengoba ukhuluma ngamagesi ngiyananzela mina ukuthi lapho engihlala khona ahambe ekuseni aze aphenduka ebusuku ngama-9 isikhathi sonke abengekho and abantu bakhrashele kakhulu ngabakhoyazi befuna ukubuyela amabhorana la aphesheya. Sinanzela abantu bale-interest kodwa abantu behlile ngakungela amagesi. So kuyatshengisa ukuthi ungaze vele ubone ilizwe lingela amafutha epetrol kuyakutshengisa ivele umnotho welizwe usufile. Ungabona ilizwe selilahlelwa ngamagesi futhi okufana nayo siba ne-shedding esabekayo kuthe izibona sezegcina ilizwe lifile ngoba lezo zinto zombili yizo ezidrayivayo ukuthi i-economy ivuke iye phambili kusetshenzwe kube le-production. Kodwa nxa usubona izimota okufanele zithwale impahla zokuthi zingene ema-factory kusetshenzwe lezo mota sezithona zisendengweni yamalayini amafiweli kule ngozi uyebona ama-factory amanje sehlule kusebenza ngenxa yokuthi akula magesi vele kuyadingisa ilizwe lahlela so kuyisiqiniso lesegcekeni ngoba esibona lesegcekeni sokuthi ilizwe lifile akuselanto ekhona kathesi kwezo mnotho welizwe.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana George Mkhwananzi ngalolu daba.
Lokhu kukhomba ukuthi umbuso wezanu ekhokhelwa uMnangagwa uhlulekile ukuthi uthole izihluthulelo zokuvula amathuba okuthuthuka kwelizwe lokuthi likwazi ukuzimela ngenyawo zalo libuyele futhi esimeni sakudala lapho belikwazi khona ukukhiqiza zonke izinto ebesenza abantu baseZimbabwe basuthe futhi bangabi yisiceli bangahambi bephethe izinto bethole futhi kubonisa ukuthi amathemba nezithembiso zonke bezikhona ngesikhathi kuphuma uMgabe kungena uMnangagwa ukuthi isimo sizoya sibe ngcono asephihlikile ngoba uMnangagwa ehlulekile ukuthi aphe ithemba kulaba abantu abangabatshali bezimali ezweni laseZimbabwe ukuthi bafake imali umnotho ukhule abantu bathole imisebenzi izinto zonke ezazidilikile ngesikhathi kubusa uMgabe zikwazi ukuthi zihlume. Okukhona manje ukuthi amanyiwa atshiwa ngumgabe aya elokhu ekhithika ilitshe linye ngalinye uthungo olunye ngalunye umduli ulokhu usiya uwohloka. Yikho ke kuzodingeka ukuthi abantu bezanu bachiye umbuso ngoba lento angeke ilunge ngaphansi kwabo bavumele abanye abantu baseZimbabwe abazizalo zeZimbabwe ukuthi bathathe ukuze ilizwe libe futhi lime ngezinyawo zalo.
Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba ulenhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo kuzathatha isikhatshana.